Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga lichona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 15 Mfufu 2021 ngo Chris Gande.
Sinake njengenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Leli nyathelo siyalisola kakhulu, leli nyathelo elingaqondanga, inyathelo esibona ngathi lithethwe ngesiphangiphangi kungasakhangelwanga umthetho ukuthi uthini.
Namuhla bekulilanga lokugcina elokuthi izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwa ngamajekiseni womabili e-COVID-19 ziye emsebenzini.
Umuntu wonke oyavembanjiwe i-COVID-19 angalandela kuphela ama-conditions e-World Health Organization uyasila kuphela. Lokho kunangokuya kukhulunywa ngabantu ukuthi umuntu nxa elayo umkhuhlane enje lale enje engabanjwa COVID-19 uyafa, hayi akula nto enjalo.
Abasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 bakhuthaza abantu ukuba bayehlatshwa ijekiseni yokuzivikela ngoba ubuhlungu obulethwa yilo mkhuhlane ungabanjwa yiwo ubuthatha isikhathi ukuze buphele emzimbeni. Kuhlelo oza Friday liviki sileqembu elicula ingoma zomdumo wokholo elaziwa ngegama lokuthi Forward Gospel Group. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Namuhla lilanga lokugcina elokuthi izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwa ngamajekiseni omabili e-COVID-19 ziye emsebenzini. Uhulumende wanquma ukuba kusukela ngomvulo izisebenzi ezingahlatshwanga ijekiseni le zingayi emsebenzini bese zithathelwa amanyathelo agoqela ukuxotshwa emsebenzini. Leli linyathelo eselithethwe ngamanye njalo amankampani azimeleyo. Inhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU yahambisa lolu daba emthethwandaba isithi ifuna uhulumende angabambi ngamandla izisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso ye-ZCTU esigabeni se-Western Region, umnumzana Ambrose Sibindi.
Sinake njengenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Leli nyathelo siyalisola kakhulu, leli nyathelo elingaqondanga, inyathelo esibona ngathi lithethwe ngesiphangiphangi kungasakhangelwanga umthetho ukuthi uthini, kungasahlonitshwa kanjalo lamalungelo ezisebenzi. Nxa kuyikuthi kule nto yonakele besikhayela ukuthi okufanele kwenzakale okusemthethweni ukuthi nxa isebenzi esonile siyanikwa lokho okuthiwa yi-charge sheet, bese sibizelwa kunkundla yomthethandaba esingathi yi-hearing. Lesi sisebenzi siyebikelwa icala solazo, sizimele sizidefende ukuthi kungani kube njalo. So kusukela kuthathwa leli nyathelo lokungenziwanga, uhulumende sibona ngathi umthetho okuphilisana lezisebenzi kumbe umthetho wezisebenzi okufanele ubuse emsebenzini wephuliwe. Ngokunjalo lesi sinqumo siyasisola sibili kakhulu. Njalo okunye uhulumende ufanele kunanzele ukuthi abantu abangahlatshwa kungabe kulezizathu ezijiyeneyo, kodwa nxa umuntu ebiziwe ukuthi azozicasisela uzacasisa izizathu sayo kungani engahlatshwanga. Lokhu sibona ngathi futhi uhulumende kasakunanzelanga. Kodwa-ke ngitsho njalo kufanele sikunanzele ukuthi nanjengeZimbabwe Congress of Trade Unions sicacile ukuthi abantu ababe leqiniso lokuthi bazame ukuthi bonke bahambe bayehlatshwa ukwenzela ukuthi bavikele impilo yabo, bavikele impilo zemuli zabo labanye abasebenza labo le-public. Kodwa uyabe engasahlatshwanga, siyakukhola ukuthi kulezi zizathu ezibambekayo kufanele anikwe ithuba lokuba nazikhulumele, engaphongi ukubanjwa ngentamo ukuthi emsebenzini engasabuyi. Sibona ngathi le yinto embi.
Manje njengenhlanganiso akhona yini amanyathelo eliwathathayo ukuya kumbe emthethwandaba kumbe ukuzama amanye amacebo aza kwenza ukuthi abantu abangahlatshwanga benelise ukuya emsebenzini?
Well, siyananzela njalo ukuthi izisebenzi eZimbabwe zikhona, zilabantu abazimela kumbe singathi ama-union mihlanganiso ezibamelayo, ama-union ezatshiyene ngendlela esi-operator ngayo. And sinanzela ukunjalo njalo kula ama-grievance procedure kumbe imithetho efakwe yokuthi nxa ungaphathekanga kuhle landela indlela ethile yokubana utshengisele ukuthi awuphathanga kuhle. Ngileqiniso lokuthi izisebenzi ngokutshiyana kwazo kuba yena etshiyeneyo, ubukhokheli balawo ma-union fanele babe liqiniso ukuthi bayalandela leyo mthetho, i-grievance procedure, bayirejiste lo employer wabo ukuthi lo kwenziwa izisebenzi kuyinto embi. Kungaze kwehlula ama-channels akhona ukuthi nxa i-grievance leyo bebona ngathi ayisabanjwanga kuhle, uhulumende waqinise kwamsikhanda ukuthi abantu bangabuya emsebenzini kule ndlela kezinye ezingasetshenziswa. Amanyeni afana nawo futhi ayenelisa futhi ukuthi asebenzise esingathi thina kuye emthethwandaba, i-litigation process. Sila ama-lawyers ama-human rights abamele khona ukubana bancedise bonke abantu ababonathi bahluzwe ngendlela okuhluzwa ngayo lezi sebenzi ngokufananayo. Njalo la ma-union amanye vele lawo balamagqwetha abo angancedisa. So sikubona ungathi kufanele ukuthi siyacebisa ukuthi nxa bekhona ama-unions alama-members asewele phakathi kwalolu hlupho, sikhangele ukuthi bathathe lawo manyathelo. Kungehlula bathathe litigation process ngoba sekunanzeli lokwenziwa okwenziweyo, leli nyathelo lenziwe lephula umthetho.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-ZCTU esigabeni se-Western Region ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-short wave.
Abasinda kumkhuhlane we-COVID-19 bakhuthaza abantu ukuba bayehlatshwa ijekiseni yokuzivikela ngoba labo abalokhe bethikaza besesaba ukuyahlatshwa bengabazi ubuhlungu obulethwa yilo mkhuhlane ungabanjwa yiwo. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi labasila kulolu bhubhane bathi kukhulu abedlula kikho njalo bengafisi ukuba kuphinde njalo, kungakho bekhuthaza uzulu elizweni ukuba aqakathekise ukuzivikela engathelelwa iCOVID-19. Omunye walaba bantu ngumnumzana Melusi Siziba waseHarare, yena owahlaselwa luhlobo lweDelta kanye lomkakhe.
Unkosikazi was serious okuzwayo kakhulu, but we managed ukubana sikuzwisise ukubana that's not the end. Siyakwanisa ukukhulela, sazama ama-advice wonke ayevele ebantwini, sasizama ukuwasebenzisa ngendlela, but kwasokunzima phakathi kwemulo. Into engayibonayo enzima ukubana abantwana bakuzwisise.
Usiziba uthi ngokuzivikela umuntu uyabe engavikeli yena yedwa kodwa labo bonke abaseduzane kwakhe.
Kabanye bengaba lakho ifana nokuthi uyabe engela ndaba ukubana abanye bengabavikela njani. Just like thina sasikwenza, even abazama ukuzosibona sasibalela, no zimele phandle kumbe isivalo ungabambi, siyakuvulela yithi.
Umnumzana Desire Chuma, intatheli zindaba esebenza izimele, yena uhlangane lodubo lokugulelwa ngabafowabo abathathu kanye lonina omzalayo.
Umuntu wonke oyabevanjiwe i-COVID-19 angalandela kuphela ama-conditions e-World Health Organization, uyasila kuphela. Lokho kunangoku kuyakhulunywa ngabantu ukuthi umuntu nxa elayo umkhuhlane enje lale enje engabanje COVID-19 uyafa, hayi akulanto enjalo. Mina umama wami une-BP kodwa zange kube nzima kakhulu kuye ukuthi a-recover ngoba kwakulandela yonke imikhuba e-COVID-19.
Lanxa sekunganeno kwabatholakala belegciwane le-coronavirus, lababulawa yileli gciwane abezempilakahle bathi akumelanga kuyekethiswe kwezokuzivikela kulolu bhubhane. Bekhuthaza uhulumende ukuba aqhubeke ezilondoloza ngazo zonke indlela uhulumende azibekayo njalo bayehlatshwa ijekiseni lokuzivikela. Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Thandiwe Nkomo uthi kuqakathekile ukuhlatshwa ijekiseni le-COVID-19 vaccine.
Ma uhlatshiwe esizukubambe njengomuntu ongahlatshwanga, sobona kungumbono omuhle igovernment ewenzayo ukuthi abantu bonke behlatshwe.
Lanxa engakahlatshwa uthi usekuzwisisa manje unkosikazi Nkomo ukuthi kumele umuntu wonke athole lumjovo. Lokhu ebesasekhona alokhu ebesathikaza ukuyahlatshwa ijekiseni le ngezizathu ezehlukeneyo. Omunye wabo ngunkosikazi Precious Ncube waseGweru eNkabazwe, yena owemba phansi esithi akayi kuhlatshwa noma sekutheni.
ngiyesaba lento esizibonayo kuma WhatsApp lesizizwayo ukuthi after kuboma 3 years uyabusuchwa penny face awusazali and inxa usiyahlaba lapha na ngizwa kuthiwa bathi uma ugula awuhlabi but then abakuhloli ukuthi ungabe ulomkhuhlane abakubuza ukuthi uyagula lapho ngokuhlaba kuphela.
Abaphila ngokuzisebenza bathi kabasiboni isizathu sokuqhubeka nge-lockdown bekhuthaza uhulumende ukuba ngabe uyabavulela banelise ukuzinakekela. Unkosikazi Sitshengisiwe Ndlovu ngomunye wabazisebenzayo okhuthaza uhulumende ukuthi ngabe uyabavulela imingcele benelise ukuyathenga labo impahla yokuthengisa.
Ngesikhathi se-lockdown bekungahambeki kungathengiseki ibhizinesi vele imile. Mina njengomzali ozisebenzayo iCovid imbangele ukuhlupheka kakhulu empilweni yami.
Abezempilakahle baveza ukuba ekutshoneni kwelanga la izolo kuhlolwe abantu abedlula ikhulu 143 batholakala belegciwane abayisikhombisa babo balahlekelwa ngumphefumulo. Abedlula kancinyane inkulungwane eziyisificamunwemunye 9145 behlatshwe okwakuqala leli jekiseni ekutshoneni kwelanga la izolo kusitsho ukuba sebesedlula kancinyane izigidi ezintathu asebehlatshwe okwakuqala 3,200,421 abafika phose inkulungwane ezilitshumi lantathu 12,588 behlatshwe elesibili khona izolo kusitsho ukuba sebefika phose izigidi ezimbili lengxenye 2,453,224 asebelitholile okwesibili lelijekiseni. Uhulumende uthi ufisa ukuba abafika izigidi ezilitshumi 10 million kumbe isilinganiso sokungamashumi ayisithupha 60% babe sebehlatshiwe lelo jekiseni kusiyaphela umnyaka ukuze izizalwane eZimbabwe zibe ngezivikelekileyo abayithi yi-head immunity. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo ziveza ukukhathazeka ngodubo lokuvalelwa amanzi mahlayana lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi alengcekeza. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe ngabenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye-Women in Leadership Development enkundleni yebulenjini e-WhatsApp ngaphansi kwesihloko esithi Public Interface. Isakhamuzi sika-Ward 8, unkosikazi Kethiwe Jele, uchasisa ngababhekane lakho njengabahlali bakoBulawayo.
Lokho esihlangana lakho ngapha ngamaswiriji ahluphayo, amanye asebhavidi entaba zinduna filesi okhangele ngale impilo la manzi ayahlupha kamala ngahamba ebuye ehambe ebuye amanzi akhona ungathi uyagesa inkonxa yakho yayizitshelela amanzi akhona ukuthi kuthi ahlanzekanga. Manje sikwazi senze njani? Siyacela sibili kakhulu ukuthi lisilungisele.
Unkosikazi Margaret Sibanda ohlala ku-RA8 emzilikazi uthi amanzi uma ephenduka abuya engcolile.
Thina inkinga esihlangana la ikakhulu amanzi nxa ephenduka aphenduka engcolile. Esikhathini esinengabe ngana i-brown so lawana siyandisa ukuwashiya bese sisikhazalandela but kugcina futhi lakho kugcina kusigulisa ngoba emalangeni abantu abaningi bebengezwa amasuweji. Amasuweji abhesta indawo eziningi-ningi and lokho kuyingozi kakhulu kithi omama labantwabethu. Abantwana badlalela emasuwejini beqeda bebe bezothenga ukudla kumbe bedle bengagezanga izandla.
Unkosikazi Sibanda uqhubekele phambili ethi i-council ingalungisa izitishi ayisatheli imithi evikela imikhuhlane.
Sibili besicela lisamele kula amasuweji ukuthi nxa kungaba kutholakala umuthi ukuthi nxa engathi edubukile engakalungiswa kufafazwe imithi kuwo ngoba impukane ezisuka lapho izimpukane ezikhamba futhi lapho esithenga khona ukudla ezinye zibe ezingene ezindlini.
Unkosikazi Sibongile Mangena ohlala ku-Ward 14 uthi udubo yikuphuza kokulungisiswa kwempompi ezidubukileyo.
Sihlangana lehlupho lonalo lwamaphayi kule phayiphi edubukileyo elayinini yethu khona lapho. So ilayini iphayiphi lama idubukile so abantu bagcina sebegebha legodi ukuthi amanzi engaphongugcwala indawo yonke nje ngoba begeleza. So uthi sibesicela babakhansila lisincedise ngakho ukuthi amanzi onalawo abe geleza kugcina futhi sokusiba ngama-charges amaningi kithi. So kungani kube thina yithi esidlalisa amanzi kathi siyabe sizama ukuthi si report ukuthi amakulamanzi awestekayo.
Unkosikazi bekezela nyathi ku ward 14 uthi iCouncil igebha amagodi ingasawavali.
Uhlupho olukhona olunye selubangelwa yini lina khona ngapho ngoba liyagebha amagodi lesithi liyalungisa liphinde liwachiye amagodi lana evulekile. Engikhuluma ngakho ngikhuluma ngaphambi kwehholu yethu. Igodi lelana lilokhe limpompoza amanzi whether sokwabuya kwalimala ngaphansi asazi. Amanzi lawa igodi lelana seliyingozi ebantwaneni bethu. Ngoba umntwana sibili angawela lapha angiboni ukuthi impilo yakhe ingaba khona.
Unkosikazi Clara Ndlovu yena ukhala ngokuqansa kwemithelo yamanzi lezindlu.
Sicela councilor bakithi Sibanda, sicela likhangele bakithi ama bills amanzi makhulu kakhulu. Njengezakhamuzi bakithi sicela like lisingenele lisincodise emanzini khona lapha ngoba ama bills angkhona asisawakwanisi asemakhulu kakhulu asikwazi ukuthi barida njani amamitabo kumbe ngama estimate siyacela.
Ukhansila ka ward 7 umnumzana Shadrick Sibanda ongenela umhlangano uthi iCouncil yenza konke okusemandleni abo ukulungisisa zonke impompi ezithwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo ethi kunje baphakathi bomsebenzi omkhulu njengeCouncil. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eCrisis in Zimbabwe Coalition ithi ukukhahlanyezwa kwabalandeli bebandla leMDC Alliance ngabaxatshangelwa ukuba ngabasekeli bebandla leZANU-PF kuveza ukuthi kuzabe kuqokozela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso le iyakusola kakhulu ukukhahlanyezwa kukamnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe emaSwingo ngabacatshangelwa ukuba basekela ibandla leZANU-PF ngesikhathi bezama ukwenza imihlangano esabelweni lesi. Yethule lokhu enkundleni yokuxhumana eTwitter isithi kumele amapholisa avimbe abakhahlameza ababamandla aphikisayo ukwenzela ukuba kube lokhetho olubalulekileyo ngomnyaka ka-2023. UGift Ostalos Ziziba obehamba loChamisa emaSwingo uthi ibandla leZANU-PF liyesaba kakhulu uChamisa.
Emareserva abalabanji kubona ukuthi konke sihamba khona bathuma amayouth esebenza lamapholisi okuyinto esiludube elizweni kakhulu sikhangelayo ngokhethi ukubana amapholisi lawo esifanele ukuthi siyeripota kuyona yiyo abuya labantu bezanu lamasosha besebenza i-violence ukumisa abantu nokuphosa abantu bebetshela abantu kuyinhlanyelo mahhala abantu bebuya sebephosa
Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF uthi udlakela kalulunganga.
Udlawudlawu into ongamelanga ikhwabithi ngitsho langubani. Into leyi into eyenzakala kusukela usithi wena mhlawumbe uhlukumeza abanye ugcine lawo usungohlukumezwayo kumbe kuhlukumezeni kwaphana ugcine uhlukumeza kumbe isihlobo sakho sibili qobo. Ngakho asonto okumele sikhangele siyikhwabithi. Into okumele amabandla wonke awezepolitiki akhulume ngakho ngobukhulu sibili ukugcizelela ukubana akufunakali ukubana abantu nxa bethi bayaphikisana baphikisane ngobudlwangudlwangu. Kodwa abantu bafunde ukuphikisana ngamazwi nalapho nxa abantu bengavumelani bafunde ukuvuma ukubana hayi lapha kasivumelani omunye siyale omunye siyale. Ngokuthula la ngesihle hatch ngokubana sokuthwalana izitina sokuthwalana imibhobho sokuthwalana izinsimbi sokutshana kulimazwana into engalunganga kakhulu naleyo ngoba kuchiya kuchithe imizi kuchiya kuchithe izimuli kuchiya abantu bekhala kuchiya abantu sebebhujelwe abanye sebelinyazelwe izihlobo zabo sokusiba lamabhili ezibhedlela lako lokho kuchiyechiyeneyo.
Amabandla aphikisayo athi uhulumende kumele akhuthaze amapholisa ukuba asebenze ngemfanelo hathi ukwekela abalandeli bebandla leZANU-PF besenza santando. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Lamhlanje kuLive Talk sikhangela isimo sokulwisana legciwane le-coronavirus kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa abantu ijekiseni ye-COVID-19. ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden wele Melika usekwethekeleleni esigabeni seConnecticut ukuyakhankasela uhlelo lwakhe lokudinga uselekelo lokuthi idale lephalamende lelesenethi bavote bevumela uhulumende wakhe ukubana athole imali yokuthuthukisa umnotho welizwe. Uzahle athathe leli thuba uhle agcobe isakhiwo sembali yokulondolozwa kwelungelo loluntu esigabeni leso. Hartford isikolo saleso sigaba umongameli welemelika ukhangelele ukwethula amazwi ukuchasisa ngohlelo lwakhe lwentuthuko yemelika phansi kwesihloko esithi Build Back Better Plan lokubumba isimo esihle sokutholakala lula kwemisebenzi, ukunakekelwa kwabantwana, ukwehliswa kwentengo yempahla, ukukhuphulelwa kwamankampani amakhulu, imithelo yetax lokunye. Uhlelo lwakhe lolu luhlanganisa isigaba esiphathelane lokuphatheka kwemelika ekulungisiseni umonakalo osudalwa ikuguquka komkhathi i-climate change. Ngemva kweminyaka engamashumi amathathu eleSomaliland lathola uzibuse, abikwa emalutshwana amazwe omhlaba akwaziyo ukubana lilizwe elizimeleyo elasuka phansi kombuso weleSomalia ngomnyaka ka-1991. Ukungaziwa kombuso okhululekileyo weleSomaliland kubikwa kuyikho okubangela ukubana lelo lizwe elilabantu abangaba yizigidi ezine lengxenye 4.5 million lehluleke ukufinyelela intuthuko eliyifunayo kwezenotho. Kubikwa kule xuku labantu elishayela limaza kawubi umpholisa webutho owetheswa icala lokubulala umntwana oyintombazana obeleminyaka emihlanu ngemva kokudubula imota ebelomntwana lo edolobheni leBua esigabeni esikhulunywa isingisi esingezansi ngokuya ngentshonalanga yele Cameroon. Umongameli Kaisi Saidi wele Tunisia wethesa abezombusazwe ababaleka elizweni lelo besiyaphephela kwamanye amazwe umlando wokuqoqa ukufuna ukugenqula umbuso wakhe. Lokhu kutsho emhlanganeni wakuqala wedale labaphathintambo ele cabinethi asanda kulikhetha ngemva kokuxotsha bonke ababekhona kulelo dale ngontulikazi walonyaka.
Abasekeli bebandla le-MTC Alliance sebesungule umkhankaso wokuthengela umkhokheli wabo imota eyenelisa ukuvimba inhlambu zombhobho kulandela ukutshaywa ngamatshe okwenziwe imota ezikhapha uChamisa ngabasekeli bebandla leZANU-PF emaSwingo ngoMvulo. Lo mkhankaso ubikwa uqale ngapha kwelemelika phansi kohlelo lokudinga imali ebulenjini be-internet olwe-GoFundMe ngenjongo yokubuthelela imali engedlula amadola emelika azinkulungwane ezilikhulu lamachumi amabili $120,000. Namuhla lesi sikhwama bese sibuthelele imali edlula amadola azinkulungwane eziyisithupha $6,145. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda osithumele amazwi akhe alandelayo.
Mahlabe Zulu, sithanda ukubonga usapho lweZimbabwe lonke jikelele ngokusifisela inhlanhla enhle njengoba libona izami isihlasela emini lebusuku. Ngesikhiwa bathi an injury of one is an injury of everybody. Siyabonga kakhulu isolidarity elisenzela yona, abanye bayasithandazela, abanye bayasitshayela ifoni, abanye baye emahofisini ethu. Abanye ngabasi abafundraising ukuthi bafuna ukuthengela upresident imota eyadilizwayo, bafuna ukumthengela njalo imota bulletproof lekawuso bulletproof lokulungisa njalo izimota zabanye ezabhidlizwa eZANU-PF. Ikho ke amaprovince ethu wonke ang-12 eZimbabwe sekhompyutha kabi, wonke sebefuna ukuthi upresident efike ezekhuluma labantu, hayi membership kuphela. kakhulu abama province abasemaphandleni njengoba sivele emaswingo sisemaswingo ase sizahlala phansi kubonakala ukuthi ngeyiki sizasuka upresident uzasuka lapha engaphi ngoba abantu sebesifuna sebefuna ukubona upresident ngoba isikhathi sonke lesi ede kulamanga ukuthi emareserva emakhaya ngokwezano abantu sebebonile ukuthi hayi izano siyaphelwa ngumphako ngalokho imbongolwane sesiyibhokozile emahlabi ezulu sisuke emaswingo sizalitsheli ukuthi kuyangaphi abaku external provinces njenge-United Kingdom, the United States, the Europe, ababambekile sibili senza i-fundraising yokuthi bathengele upresident i-bulletproof vehicle, bamthengele lekawuso futhi e-bulletproof, baphinde balungisise izimoto ezabhidlizwa izanu lokubhadalela abantu ezibhedlela ngoba abantu babamba umlomo wangaphansi kodwa basiphi isibindi ukuthi lapho esivela khona ukukhatshana sokusale okuncinyane indima encinyane bahlebuze siyabonga ngoba sesiza basonke kunew government ezabe ithungamela ngubaba uChamisa abantu bonke bathi ijaha kalingeni bengafuni befuna.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Nguhlelo Woza Friday liviki sileqembu elicula ingoma zomdumo wokholo elaziwa ngegama lokuthi yi-Forward Gospel Group. Okuningi asikuzweni kunthathele izindaba yi-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda.
Mbuli kokelwa uLightwell Sibanda odabuka esilobela enkabazo yekela ati fahla fahla ngembali yakhe
ukhulele emakhaya baba umbe umlimi so ubaba wayedlala isiginci okulapho nami ngafunda khona ukudlala isiginci iqembu le labunjwa ngo-2014
Yena umvakasibanda wangena njani kwezomculo wengoma zokholo?
Ngibe ngingumuntu okhonzayo vele. Ngicula esontweni kwaphakama umoya phakathi kwami ngoba ngavele ngishaya isiginci sokuzilungisela. Into leyana sibe siyidlala esontweni. So uyayinto yayiphakathi kwami.
Group ichazelelwa ngabantu abaningi kwele Zimbabwe.
Abantu balamukela kahle i-album lami leli. I-album leli ngilakuqala engidlala.
Hello lwethu phosela elizwi kubalaleli mdawini
isupport yenu siyayidinga lithengele le album mawungumuntu ulendo uNkulunkulu akunikeze yona bambisisa uphushe abafuna le album bangasithola ku number ezithi 0740243561 enye ithi 0724387183 ngiyabonga
Bacula besiya pambili abe Forward Gospel Group yibo besikwetshela bokuhlelo waza Woza Friday impela sonto ebusekileyo kini lonke igama lami Ezra Jesus Bani.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo 7:30 ntambama kusasa.